ucacile ukuthi ivandla eliphetheyo lifuna ukubana bonke abantu every time kungaba lokhetho kungalakhetho abantu ezimbabwe behlale bethukile abantu bezimbabwe behlale bengabantu abesabayo so yona lowo umthetho we-PVO Act siyakwazi ukuthi kakhulu ama-civic groups iwajayele ukukhuluma kakhulu ngamalungelo oluntu amalungelo oluntu kakhulu ayephulwa ngohulumente ama-NGOs ahamba ayencedisa abantu ahamba ayenza i-monitoring yokuthi uhulumente ibandla njengoba selavotelwa izithembiso lazithembisa liyazigcwalisa so ngalokho liyafuna ukuthi livale wonke umlomo so yikho lizama ukuya lemithetho enyendezelayo ezenza kungabi lo muntu ozakhuluma ngokuganga kwayo ngoba bona ezimbabwe bakwanisele ukudiliza i-opposition sebedilize i-civic society so kuyasala kungasela umuntu okhulumayo ngokwethulwa kwamalungelo oluntu lombuso
ngesikhathi kule mibuzo leyi u-justice minister uZiyambi Ziyambi sathi simbuza wathi yena umthetho lo bayenzela ukuthi balwisane labahlamuki kumbe i-counter terrorism kanye lokuthi bamise ukungenela kwezombusazwe kwenhlanganiso ezisebenza zezimele lokhu likubona njani
ukungenela kwezombusazwe abakuthoyo yikuphi uma bethisela abantu imiye bengabaniki indawo zokuhlala abantu abayibabafakayo besebenzisa ama-land committees abo besebenzisa osobhuku abantu abavotileyo imizwa abayaziyo ukuthi likhona so namhlanje ngenxa yokuthi abantu umasebenze khona okho abantu abazaba phambili ukudokumenta lokukhuluma nge-violation le nama-civic groupings yikho sebebuya layo naleyo ndlela yokuthi bencindezele kungabi lo muntu ozakhuluma uma sokubuswe kubi so mbona ngazathi yikho Ziyambi Ziyambi ukuthi i-counter terrorism ukuthi abantu bengajaba ukuthi kuhle bangamasela yonke nje impemba abayenzayo kuyathiwa yi-terrorism kumbe ngama-western influence people.